Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngela kweze kusene mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 muntungamili nkomo. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxosha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sokuye aqoshile basuke babanjwa, kodwa-ke ukuthi babanjwe ngamandla. Le namba le ekhunywayo isiyo ngiyamanga le ya into ezenzakala ekhaya ezibhadwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye eziqhwaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 ababhinje ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukhankaswa ukhankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Uyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Jabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ephalamende kusenethi lakumakhansela ngomnumzana Jabangu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutsho ukuthi vele abakuzamayo khona ukuza babekumayela, ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathesi ngenxa yokuthi okusukume uJabangu, but isikhathi sonke lesi bebendawonye. Ungakhanyelisisa kahle angazi ukuthi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibo abazehlulekelayo yini, ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze itshonisa wesi iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi i-court ilahle ithi sisimabili, kuzaba nzima ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke loJabangu bebhitshele uJabangu. So lokhu abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina, but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela kona ngani angani alokuphiliza kakhulu into ezawo ezingazenzayo, ngoba lokhu abakwenza nje kuthi zambusha idlou ngempamo.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu, singabona na uJabangu esiba ngumkhokheli welinye icele lebandla le-TCC?
Umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulenzuzo ethize njengomonzora, but akake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisukume kumbe liphakame. So kungaba khona okokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe emuye ozithathayo zalezi mali zephathi. So mna ngibona kuthiwa ithi yena uJabangu akwenza into ayayifuze iyenziwe ngama-elders abadala bephathi, kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uJabangu ngomunye wabo uhamba labo ngasosesibona imifanekiso emilo Chamisa asomuntu ukuthi bangaphika ukuthi abamazi. UJabangu usukume njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayeza ngayo. Kufuze ubuliswane ukhuliswa njengathi siyayizwa kanguwuzwa nje ukuthi uJabangu bake babamcathamelebabangani basondela kuye uJabangu amengelithi yena akubuyikelwe kuma-structures e-LDC alliance kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko akufuna, kodwa ukuthi ukuthi angaphakama iqembu lakhe phakama, hhayi iyaba nje into kamazolela ukuthi imali kuthi abayisikhomesayo.
kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Thabangu sike sabona isibalo sekelo abantu baqala nje ngamunye ngamunye ungani bayambalekela ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu njengoba ubekhala ukuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu ubona ungani singambona yini esibalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
Umnumzana Mzacangulube uhlaziya izombusazwe ezimele. Kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya. Kwatholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela. Kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula. Ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kobulawayo. UChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kulakwashe Munsaka.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba lakubona ukubana amabandla wonke asiriyas kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership ezanu PF ama-vice president wonke ayigijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lehlelo yinto nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu leZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazala nkomoni sengakafiki kuma-election kodwa hhatshi ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle and kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa.
Ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga? Kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe?
Ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye. Labo ababe campaigna ngesikhathi sisiya ku-23 August esithi ngama-harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo. Abe-TCC isikhathi esiningi babekhuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe. Ngakho-ke abantu begijime bethi hhatshi ungcono sihambe khona ku-TPC njengoba umongameli wabo uyanqoba. Kodwa okwakhathesi sokumgceke ukubana hhayi i-TPC isehlulekile ukubusa leli lizwe okweminyaka elandelayo. Ngakho-ke abantu sebesithi hhayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama-correction sihambe ibandla leZANU PF ukubana kube yipheteni umongameli ZANU PF MP ZANU PF. Ngakho lokho sizwa silethemba kakhulu elokubana hhayi ama-election lawa ayawina. Sebebonile abanye ukubana ibandla ele-TPC lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke, ikanti babebambe khonapho kuphela abawina khona. Ngakho-ke abantu hhayi sebelungele ukubana bekhulume kakuhle ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo. So hhayi ibandla leZANU PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Gulakwashe Monsaka isiphathamandla senhlanganiso esekela ibandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-TPC kukhetho lwelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dube Kuspanda. Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempelasonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale, kodwa ngicabanga ukuthi abantwana aba bebengabanjwanga ngamanje ngabantwana abalabazali abangapha e-South Africa abangayiyo ekhaya ku-holiday. So iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma umnyaka uphela kumbe amanye ama-holiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi. Into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abanama-passport, so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona. Ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark, isisele question mark ngoba i-South Africa media they are always blowing izinto out of proportion ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe. Ungezwa kuthiwa eZimbabwe kulomuntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi. Yes, abantwana bangaba khona siyake sikubone kungaba yisiqiniso, kodwa leyo namba ekhulunywayo asiloqiniso. Plus okwenzakalayo ukuthi labo bantwana ukubuya kwaba abakwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngabantu abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lona lolo. Uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso, njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu-124 kuphela abacaphe bengelabazali, kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla. Uthini wena ngalokho?
Ya, ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhuluma kuliqiniso. Leyo namba leyo ngamanga leyo ekhulunywayo njengoba ngitshilo nje phambilini, angeke kube lamabhasi ama-10 ukuthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe lama passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyani. Ikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe, of course lizwe lethu lingcolile, but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje ethusayo kodwa kungela lutho. So kubanjwa amandla bebebanjwa amandla abantwana laba into eyenzakalayo njengoba nishilo bayeze ku-holiday ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya ababuya ngayo. So kube unfortunately basuke babanjwa, kodwa kasi ukuthi babanjwe ngamandla le namba leyo kunya isiyo ngiyamanga le ya into ezenzakala ekhaya ezibhathwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo so hayi kulaqiniswa lapha indaba yonke leya laqiniswa mhlawumbe abantwana labo le 100 abayifiki but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje abantu abangcolile isikhathi sonke
Umnumzana Cassius J.C. Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg. Sele kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhadalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7. Malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 PM. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele hayi thina sikhathele ngabo gawule ogawule thina sesikhathele ngabo ogawule baswele i-America malanga wonke izolo ngezifile kade ngimamele ugawule yeswele i-America ethena i-America ngabathakathi basebenziselani imali yabathakathi ogawule bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le sikhathele ngabo gawule bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana imali yasi-America i-America nale yabayisolayo hayi sikhathele inhliziyo zethu zibomvu kabantu zibomvu inhliziyo sikhathele sikhathele mpela ngokuhla legangeni siyahamba phela egangeni sibulele egangeni sifele egangeni akunzima lokhu okwagidi lokhu kanti mbani mpela umuntu ozaze asimele nje khonaphana eZimbabwe asikhiphe egangeni lonomi sigidi
salibonani salibonani Studio 7 salibonani siyabezwa othuma elabogawule kulungela iZANU-P F ogawule bezithi uNkulunkulu uzobona i-America kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe i-America esekwenza sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona but omnangagwa bamela amaZimbabwe manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa hamba ngendlela yokuthi akulani sisebenza kulani eZimbabwe thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokhu bezidlalisa imali bezidlalisa imali izwe khona into yenziwe i-America right kakhulu egawule yekela ukukhulumela omnangagwa ngamasela lo
salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingela lela labalaleli hayi ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula kuyafana ezilonge ibandla lakho lisizizana uPF kuphela vele uyathwalisa nzima kanti sibathi uThabang usetshenziswa izana abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo Thabang lama audio Thabang beporonswa ngo speaker labo sport indle Harare lithini ngabo lena deli basupporta nali poronswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni ibhadalisa abantu lizozothwa sesithela yonke into lokunyathela eZimbabwe uzokubhadalela ngoba bathatha imali eziningi bethenga chicken in la maten ke jive ni kabazali wetu kabazali wetu wa shanya ngezano katesi ilizwa lisena mati akisila ma resources za manenga kule Zimbabwe la papa timali ya koni idijua yuzano PF konke so kufile sete za puni maligi tivesi surface vekwezi zikulufizi vekweza matoket vekweze likisate line la lishanyi so ngama chicken in la maten ke jive ngas lichela tindu testu pege mazwe batana wetu ege la nini kurojo ngama ten ke jive mpu pavu ya ganyeso uza vote alizwisisi loke lichelo wa manga utuwe le second republic li vote li zano PF li zazo tuve kuzo uomi zulu ngicine sethenga amanzi ngama 5000 lizaba strong ama donors vele zilongwezithanda sezana uPF kabuye eZimbabwe ngokuzampepha ayinyanya njoba lisizwa sebevalwa ama visa yamangala ugawule sesithi kona kona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana mina engikhulumayo la ukhula mabula wecholochele asilazi ithuna lakhe but uyethola ugawule khuluma ngantu awuquthile thina sikhala ngezana yasiqedela izihloko zethu yazi ugawule yanginyanyisa njani kuyinokucutshungulwa ngezana uPF sampepha ayiwepho gogo bethu ibachisa ibabulala namhlanje abanye bathi kuthi yebhururwa mbajike begodini elinje lethuna ngabalazi kuchubungulwani kuzana uPF gawule ungasinyanyisi thina
Studio 7 Studio 7 ingathi le odinga lidlalwa ifike endlebeni zabo gawule labo abomthuli bonke labo izani yonke jikelele uyabona ngiyamuzwa ugawule uyalwa ngento yezwe iAmerica right iAmerica ibulala abantwana abayigaza abathwa bona balenhliziyo yini yazi ngiyafisa ukuthi ngawuthwa lokho okwenziwa i-Israyeli khona epalestine ngawuthwa kuyatholakala ithuba kuthalelizwe lingasenzeka kube lula ilande bona nje ikhabinethi yezami yezahlanganisa imihlalo yabe yobusuku yobumnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela lakuthi bebidlize ne-TPC bengabochaba abophugeni bonke nje ukuthi kuyatholakala umuntu lamandla e-Israyeli yevele bathele ibhombo bonke befe bonke bonke kanti bezani laba abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zibutha amalanga okwejwakezisole i-America bengabaphethile bezibonele bona ngokwabo izandla zabo zifike zigcwele igasi abantu bayathiswa edibi ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwa amalanga ukuthi sibele e-South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabe suthathi singayi ndawo ngathi bengafa abantu bezani bonke nje zakugaleza
hayi mahlabezulu linjani hayi i-project yabomncube le ebandla lakhe libusayeli hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilile bona sebafuna ukubathathela iimali zabo hayi madoda kuyehlula ngombuso lona bomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo ujelasi abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthina basenachoyisi ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa iimali eziningi ziyabaleka ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isektha nayikhipha iy'mali ikhawuntwa lo namatriliyoni isektha kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele iimuli zabo lina lihluleka ukubasiza kodwa selifuna ukubasetsha ezikhwameni hayi madoda udoti lo siwuzwa kuleli lizwe la uze umuntu agijima ubota tihihi ebandla elibushayo lezandla akhulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
mangochabanga lento elibusolelayo nakalimasi ningamsola ngobuningi bantu besempelani besuke emacandeni lapho kumele lizwane lingavume ezinye izinto lingathi napha ezaluphiye kusikhokhele kanye ngezinto ezikhuthabanga urayithi ngindevele vele from kachana
studio 7 nomathikitha kathi sizokhala kusisizwe ngubani na ngamachina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kwena sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe leyo kodwa amachina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze lento echayini siyafa ngothuli lapha ewani siyafa ngamalangs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yona inhlangano sayivotelela yona lokuthi isiphathe ngale ndlela sithumela amachina azosibulala ngedust ngathi siyakhuluma kufanele sibulawe manje siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 hey umthembo kumayo hey inkhimo babo gawule muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa sisuvuke masensizwe folo masrika kanti manje mayekwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo kuphiwe nababe ngabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabule etsholotsho bakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo nalo ubaba uchumo othi indaba leyo ukuthi abantu batekisele imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igovernment yangikhona injani sivile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi igovernment ezama PF hayi sarendi hayi asazi nanizobona
ngukhulu Studio 7 livuka njani ndivuka njani Studio 7. Hey, ba kunzima emhlabeni. Hey, ngizwa lo babu gawule lo ukuthi yena kwenziwe eAmerica kubuhlungu kakhulu kubo Israel le. Ubona into enziwa eAmerica Israel, into ezekhukura wonde ke emandebeni abantu bakube eduze lapha. Uthini ngayo? Yamupha imphatha njani yena? Hey, kuzwa into esekudeni lezi zinto abantu busungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba babulwa yiZanu PF. Akana manhlone umuntu omdala.
Ninjani ku Studio 7 ninjani lonke kuzindawo ngezindawo. Yazi bantu beMRPG yangikwatisa kawuhlungu kabi. Liyangikwatisa into elikhuluma ivele yinonsense yodwa nje. Nonsense. Likhuluma ngani? Kathi why lina ligxeka ICC every time? Ligxeka nxa kutheni? Ligxeka nxa kutheni? Lifuna benzeni? Why lina lingabambani le ICC likhiphisa niphi? Why? Ligijimele ICC, 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 iyenzeni, iyenzeni. Ake liyekele ukunyanyisa mani, liyanyanyisa.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ilunga letale lephalamende kumbe ele House of Representatives umnumzana George Santos useze waxotshwa kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Denmore. Yo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izano and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo? KuseZimbabwe bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lonalelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama-recalls ayenziwa nguChabangu. Lama-recalls, according to Chabangu, enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu. And so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho kuma-opposition party, ku-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU PF ingathola two-thirds majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics esingathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinje ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza qhutshwa ngomgqibelo. Hayi ke sizigqiba lapha ezekuseni mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 na olivalelisayo nguntungamili Nkumo.